sibonile ukuthi kube lama television debates lapho ama Democrats abazama ukuthi bengcotise inani lama candidates akhankasela ukuthi bebe ngama candidates eka president ngomnyaka ozayo 2020. Kukhanya ke lapha Kamala Harris lo vele California wenze kuhle lapho debate lo wayengu deputy president Joe Biden. So ucatshangela ukuthi ngomunye laye osenyathezela phambili. Kulabanye nje akade bekhulunywa ngabo uCory Booker ngomunye laye abamkhangeleleyo. Singazi ukuthi abansundu bazamkhangela ukuthi bengupresident ngemva kwalokhu ukuthi upresident Obama waba nguye oqala ukuba onsundu owa upresident. Sikhangele njalo ukuthi kuthiwa amanye ama-candidates aselesikhathi aba ku-politics ze-America. Nxa ukhangela uBernie Sanders laye futhi former vice president uJoe Biden bathi sebababa lesikhathi, abanye bacabanga ukuthi kumele beke bephumule mbijana. So akwazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa kuzaba kuhle ama-Democrats labo bebe le-candidate ecacileyo abayihlanganelayo ukuthi kubonakale ukuthi ama-elections ami njani.
Ye, nxa sikhangela ke kuma Republicans, ngani akula sibilo sephumele egcekeni veza ukuthi anga lwisana lo mnumzana uTrump ukwezethi la khetho phela ukuthi angene kukhetho lolo. Kwenziwa kwini kolo?
Mina ukubona kwami ngibona ngani ama Republicans ngabe kungabantu abasuthisekayo ngomsebenzi wenziwe ngoPresident Trump. Ngabantu abathi undoda lo kaqhubekile phambili yikho kube le rally yakhe. Usefake islogan wasusa esithi usuka kulesi esithi let's make America great again, and kathesi usesithi keep America great. So abantu bathi indoda ekhanye lamandla, indoda ekhulumayo, indoda ekhanye isebenza. So akwaziwa njalo ukuthi kuzalwa nkomoni.
Wena ubona njani kodwa kuyahamba njani?
Kwesinye isikhathi bayatsho ukuthi undoda vele umongameli oyabe vele ekhona e-ofisini kuba lula ukuthi abantu bekhole ukuthi ingaqhubeka esenza akwenzayo. I-culture nje ekhona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi engaba lithuba elilodwa uyanikwa ithuba lesivile, ecine ethole lesivile beseqedisa engakaphumi.